Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 uNhlolanja 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiqalile ke imikhankaso yethu ke inhlelo zethu ke ukubana ke silungiselele ukhetho luka 2023. Inkinga yakhona ukubana ke njengoba sakhuluma ukubana kulungiswe udaba lama reforms.
Isukuzinga eliphezulu imikhankaso yokhetho oluzayo abaphikisayo bekhala ngokwenziwa ngamapolisa.
Vele wonke umuntu waseZimbabwe uthabile ukuthi lo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuzulu wonke weZimbabwe. Umnyaka wokuthi abantu bakhethe inkokheli abazifunayo.
Abakubandla leZanu-PF bathi abantu bonke balelungelo lokukhankasela ukhetho oluzayo. Kwezamasiko sixoxa ngokulaywa kwesifazana kusesiya kwenda. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe asekhankasa ngamandla eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Amabandla aphikisayo athi kawakhankasi kahle ngenxa yokwalelwa ngamapolisa ukuba aqoqe imihlangano kaZulu. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, elikhokhelwa ngumnumzana Nathan Chamisa uthi batholise nzima ngamapolisa.
Sesiqalile ke imikhankaso yethu ke inhlelo zethu ke ukubana ke silungiselele ukhetho luka 2023. Inkinga yakhona ukubana ke njengoba sakhuluma ukubana kulungiswe udaba lama reforms. Ngenxa yokubana kukhankasa kunzima kakhulu kakhulu indaba yokumiswa kwamarali, amapolisa sitshengisa ukubana engasivumeli ukubana ke senza amarali ethu njalo ke indaba ke yodlakela lodlame kakhulu emaphandleni kutshaywa ke. Kwamo supporters into enkulu kakhulu esibona ngani fanele ilungisiswe indaba ye violence osithatha indaba ye free coverage ku media ngenxa yokubana i media kufanele ivumele kakhulu ama state broadcasting institutions anjengabo ZBC lama radio kubana ivumele ke ama party wonke achiyeneyo ikakhulu thina ukubana sivunyele ukubana ke siyekhankasa lokhu yakukabonakali
lokhu kusekelwa ngonkosazana Nomzamo Precious Ncube okubandlaleli esigabeni sebulilima othi akukabi lodlame lwezombusazwe endaweni le
ebulilima besingakaboni ihlupho ibulilima yona ijwayele ukuba yindawo ethuliyo loba sila wamahlongandlebe lapha lalapha yana kodwa ke ayandanga ukuba lodlame sisakhangele ngamehlo khozi okwakathesi ukuthi isimo sihamba njani kodwa bese ngakabi lalo uhlupho okusasihlupha nje ukuthi amapolisa ayafuna siwatshele lama meeting ethu a private okungamelanga ukuthi siwabike emthethweni kodwa ke hayi bese ngakabi lohlupho besisakhankasa kahle nje ebulilini.
Bayakhala labanye abakumabandla atshiyeneyo abagoqela umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okumanyano we-Freedom Alliance.
Okubhekane lamabandla awezombusazo eZimbabwe nxa kukhankasela ukhetho oluzayo kunzima kakhulu. Amabandla abhekane lokudilika komnotho i-hyperinflation okuyikuthi ukukhankasa kwawo kuhle kube nzima khonapho. Ukuthi umnotho ufile imali kayikho ukuthi amabandla abe le mali kube sokusiba ngcono ibandla libusayo ngoba lona lizathatha imali ekahulumende lincwebe bese lisenza imikhankaso yawo okunye futhi amabandla abhekane lakho yilokho singathi yikuqhekeka kwawo especially labaphikisayo disorganized opposition ukuthi ke ngolunye uhlupho futhi lona lolo oluzawalimaza kakhulu ke amabandla njalo umhlaba okudlalelwa khona umagodigodi ulungela kakhulu ibandla elibusayo nxa sikhangela ukuhlala kusenzakala ukuthi amabandla aphikisayo angavunyeli ukwenza imihlangano avinje ukwenza imhlangano angatholi ama clearance letters emapoliseni. Njalo okunye sikubonayo sibona sokusenzakala kobulawayo ukuthi kukhuthazwe abantu ukuthi kabadelele imithetho yecouncil lezinto eziningi ukuze kuthiwe khona i-opposition iyehluleka. Ngolunye uhlupho olukhona lona lolo. Loba singakungakabikela lokhu esingathi ludlame olokuthi abantu bachaywe kumbe babulawa okwalesi sikhathi, uhlupho olukhulu lukhona. Lokho-ke kuyabe kuzakwenza ukuthi-ke kungabi lokuthula kwalolu khetho lungakhululeki futhi.
Kodwa ibandla lezanu PF lithi lona selingena kuZulu likhankasela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla leli. UMoyo uthi kulabanye abantu abakumabandla aphikisayo abaphehla ingxabano eZimbabwe.
Vele wonke umuntu waseZimbabwe uthabile ukuthi lo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuZulu wonke weZimbabwe umnyaka wokuthi abantu bakhethe inkokheli abazifunayo bekhululekile. Kulabanye njengokwazi okwenziwa amazwe angaphandle abatshona behola ngokufuqa i-information engayisiyo. I-narrative abayifuqayo bathi bona kwelaseZimbabwe akula i-democracy, kwelaseZimbabwe akula freedom of choice. Khonoko mina ngangazi ngakusapota. Elami ibandla ngikhulumele kwelethu isayidi. Elami ibandla likhululekile. Khathesi sesiqalisile imisebenzi yokuthi siqale sizihlole thina njengebandla ngaphakathi, sibe sesiphumela phandle sisiyakhankasa sikhombisa abantu abangaphandle kwephathi. Ngalokho mina ngiyakuthakazelela ukuthi sesisiya ekhethweni olutsha, sesiyadinga umongameli omutsha wephathi welizwe. But wephathi simfakile kuCongress. Sesisuka lapha sesiyadinga umongameli omutsha welizwe. Kuyimvumo lemfanelo esizalwane sonke selizwe laseZimbabwe. So ngithanda ukuthi ngibonise uZulu wonke ukuthi hhayi wonke umuntu ukhululekile, ibandla lami likhululekile. Sifike ebantwini, sifike lasezingeni lapha kade singacabangela ukuthi singafika khona. Ngoba i-Second Republic le ivulile okuthiwa yi-media space. Wonke umuntu ukhululekile, elami ibandla likhululekile. Siyafika lapho esifuna khona, sifinyelela wonke uZulu lwasemadorobheni lwasemakhaya.
ELeZimbabwe likhangelelwe ukuba liza kwenza ukhetho olukhulu lonyaka. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Unkosikazi Nobuntu Dlodlombambo, umongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele Ireland, kule nkundla yokuxhumana labanye bakhe kanye loZulu kuFacebook lapha kuxoxisana khona labantu ngokujiyeneyo.
Ngikhuluma lapha ngise-Ireland, ngisebenza ngingumongikazi. Ngibuye lapha e-Ireland ngo-year 2020, ngibuya ngesikhathi COVID ibhahile kunzima. Kodwa yisi sikhathi engakhetha ukuthi ngithi relocate ngiye emazweni, ngakhetha kahle kahle ukuza lapha e-Ireland. Ukufika kwami lapha e-Ireland, ngingatsho ukuthi kwabanzima kancane nje ngoba kwakuyisikhathi zonke izinto zivaliwe, but imisebenzi yami kwakumele ibonakale, ngihambe emsebenzini kunzima kunjiyana. Ngisesaba ukuthi maybe umkhuhlane lawo ngizathina ngiwutholile wona lowo we-COVID owawuhluphile. Kodwa ngenxa ye-determination ngaflathela ngachiya imuli yami ukuthi ngikwanise ngenelise ukuthi ngincedise imuli yami njengoba naisimo seZimbabwe sinzima. Ngaza-ke khonapha e-Ireland kunzima kunjana, ngafika ngasekla ngasebenza, ngilethwe yikhampani. Ikhampani eyandetha lapha yangenzela konke oku-include ama-flight tickets, ama-permits, konke labo lamavisa.
Niphila njani khona ngapho e-Ireland?
Ekufikeni kwami lapha ngagcinwa kahle kakhulu, lakhathesi lokhu engigcinwe kahle kakhulu. Lokhu engisebenza le company eyandletha kuyona le indawo. Engingakutsho yikuthi kubo bonke kumbe ngomongikazi asebefikile kuyona le indawo, sikhuluma sixoxa nsuku lamalanga, wonke umuntu khanya ejabulela ukusebenza kulona leli lizwe. Kukhanya kuyabajabulisa kakhulu ngoba le mali esiyitholayo iyasiphathisa siyenelisa ukuthi sigcine lezi mbuli zethu esazichiye emuva. Siyenelise futhi njalo lokuthi lanxa sachiye izimuli siyenelise ukuba letha kumbe ngabantwabethu kumbe ngomngethu sibalethe sizohlala sindawonye siyimuli kuyona le indawo yase-Island. Ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende we-Island ngokusamukela ngezandla ezivulekileyo, esamukela ngothando engela bandlululo, esinika konke okumele sikuthole noma yini, konke okwakhathesi ayi angilansolo, konke kuhamba kahle sibili. Ngiyathokoza, ngikholisa futhi njalo ukuthi ngibe kulona leli lizwe, ngoba lona nje lilizwe elincane kodwa ilizwe lilothando, labantu bakhona batshengisela uthando olukhulu kakhulu.
Unkosikazi Nobantu Dlodlo Mbambo ngumongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele Island. Sangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Jill Biden olensuku ezimbili ekwele Kenya namhla othekelele esabelweni esingcelelane lele Tanzania okulendlala embi. Utshele izakhamizi ukuba kuqakathekile ukuthuthukisa abesifazana lamankazana kuze umnotho welizwe leli lawo uthuthuke ngemfanelo. Uncome kakhulu inhlelo ezabantu ezijeneyo kwele Kenya abazama ukuziphilisa, ukhangelwe ukuba uzabuyela kwele Melika kusasa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho le-Russia elithenjwe okwamagama lithwaliswe nzima ngele-Russia esalubelweni seDonetsk. I-AP ithi eleBritane lethule umbiko lo lisithi 155th Naval Infantry Brigade yakwele Russia ibona ntuthu. Lokhu kwethulwe ngesikhathi amazwe akuhlanganiso ye-NATO efakele ele Russia labayisekelayo ezinye njalo izijeziso ze-NATO. Abantu abaningi lokhu bevota kwele Nigeria loba ukhetho lokudinga umongameli lokumele lugqitshwe izolo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ikhomishini ebona ngezokhetho ivumele abantu ukuba bevote namhla endaweni kulokuchatshangelwa ukuthi kuzaqhamuka udlwangudlwangu. So isikhathi sezamasiko. Usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokulaywa kwabesifazana abangena emendweni. Siqale saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Cynthia Dube. Kuhamba njani Madube kulezi nsuku?
Ukulaywa kwakuqakatheke kakhulu ngoba bekugwema izinto eziningi, bekuletha inhlonipho ma umuntu anefika emzini lapha endele khona. Okwakumqoka kakhulu ukuthi abantwana abasuka belayiwe babekwazi ukubekezela, babekwazi ukumelana lezimo abahlangana nazo ngoba besuke betsheliwe ngabo anti labogogo, kubana la kumbe ngithi ubabakazi ngolimi lwakithi labogogo ukuthi la oyakhona akusekini, konke ozokuthola kusenzakala lapho ngokwalapho. Indoda noma ibuye ekuseni awuyithonisisi, awucebi, uyayihlonipha kunjalo. Konke lokho bekuthathwa sikusebenzise noma bekusiba buhlungu ngesinye isikhathi, kodwa ngoba besuke sitsheliwe ukuthi nathi imizi yethu yama ngalesi sizathu besikulalela sikulandela. Okwamanje akusela kulaywa, umuntu sevuka bathandane namhlanje, in 3 months time sebehlala bonke, yikho imizi yabo ingasami isidilika sokusiba lokubulalana phakathi. Ngoba umuntu lo kumbe ngithi lo owesifazana usuke engazange walaywa, engasazi kubani isimo azahlangana naso, kumele asibekezelele kanjani kumbe asiphathe kanjani. Basuke nje abantwana bethu umuntu azendise babona kungasacakathekanga ukuthi ukulaywa into ehlonipheka kangakanani, yayisenzelwani.
Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gobala Ndlamathe, ingcwethi kwezamasiko.
Uma sikhuluma ngomalokazana sikhuluma ngomuntu osekhethe ukutshintsha isibongo sakhe, sesiyasebenzisa isibongo sakwabozana. Umuntu onjalo akaphombi ukuphuma njengalokhu esesikubona manje, omalokazana bamanje, umuntu osuka esiya eGoli ephenduke esengumalukazana wakomunye umuzi. Umuntu uma sebone ijaha uyahamba kubo anti, lejaha lazihambile kubo anti balo, kubo babakazi balo, kuyenzwe kukhokhwe zonke lezo nhlawulo ezisuka zifunakala kwaninazala wentombi. Mase zikhishiwe lezo nhlawulo ke umalukazana o-anti bakhe, obabakazi bakhe nabogogo bayabhoda naye eziphaleni ngale bemlaya bemfundisa ngoba bona basuke sebadlula kikho sebekubonile ama-challenges angkhona. Bemlaye yikho uzwa kuthiwa izalukazi ziyahamba ziyomflathela umakoti zimdunusele eziphaleni ngale. Basuka besenza bale mikhuba yabo ogogo abayenzayo mabekhupha umalukazana bemlaya ukuthi oyabe suke kufike wakuthola khona ngale noma efike wathola bethakatha kwaninaza koninazala wawukhetha lowo muzi kufanele efike landele lokhu. Yikho bemlaya kanjalo ogogo nabo anti.
Lapha besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube kanye lomnumzana Nkululeko Gobala Ndamade ingcwethi kwezamasiko esintu. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungomane nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ke sizaqhubeka ke ngesifundo esasifunda encwadini kaMateyu chapter 6 verse 9 lika 10. Sike sakhangela ke uverse 9 kunkonzo edluleyo. Namhlanje sizake sikhangele ukuthi uthini kahle lapha uMateyu mayebhala ngomthandazo wenkosi. Sithe sikhumbuzane ke ukuthi ufundeka kanjani, ufundeka kanje senzela ubana ingqondo zethu zikhumbule abanye njalo mhlawumbe kabezwanga. UJesu uthi kuverse 9, mali khuleka nibokukhuleka kanje lithi baba wethu osezulwini mangcweliswe igama lakho. 10, mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Lapha kulezinto ezimbili kukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu ukuthi mawufike umbuso lowo, lentando kaNkulunkulu ukuthi kayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Intando kaNkulunkulu kuthiwa kayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Ngibona ngathi iningi lethu nxa kukhulunywa ngezulu siyibona indawo enhle elokuthula, indawo engela kuhlukumezeka kwemiphefumulo yabantu. Siyayibona izulu leli elabona uJohane esekhutshwa mehle esesiqhingini sasePatmos uthi ngabona izulu elitsha elambuliwe. Yikho incwadi yokugcina eBhayibhili isithi sambulo yikwambulwa kwendawo leyo esithi lizulu. UJohane ayichasisa kahle konke ukuthi indawo yokuthula, kulalanga elishisayo, akula ugula, akula ngxabano, akula kuzondana. Yilo izulu lelo elabona uJohane. Abe lapho Mateyu uthi na intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini, kutsho ukuthi emhlabeni intando kaNkulunkulu iyasilela. Emhlabeni kwenziwa intando zabanye abantu abangasiyo uNkulunkulu. Emhlabeni kuyazondwana, kuyathethiswana, kuyabulawana, kuyakhohliswana, kakuhlonitshwana. Kulowo lalowo uyazikhangelela, akhohlwe ukubana nxa elikholwa lanxa engasilokholwa, kodwa intando kaNkulunkulu eyenziwa ezulwini ngeyothando, ngeyokuzwisisana, ngeyokubonisana, yindawo engelabuhlungu. Njengasemhlabeni sibangelana ubuhlungu, kugcwele inkohlakalo, kugcwele ukweyisana. Yikho ubona kwesinye isikhathi ungakhuluma iqiniso abantu bomhlaba abanye iqiniso kabalithandi bayalizonda. sebakholisa amanga sibakholisa lokudla okugcwele igazi inhliziyo zabasela nembeza ngoba intando kaNkulunkulu kabayazi lanxa beyazi kabafuna ukuyilandela uthi uMateyu intando yakho uNkulunkulu kayiphendule umhlaba ube lizulu kuhlaliswane kuhle futhi labo abadubekayo bangaze badutshwa izinto ezingalungiseka uthi kasihlalisaneni kahle sihambe impilo efanele ukuthi sihambe ukuze siye ezulwini asikhulekeni baba sicela ukuba nentando yakho yenziwe emulini zethu kanye lelizwe lakithi kake lifunde likwazi ukwenza intando yakho ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungami Linkomo
so isikhathi sabatsha kelo lobatha namhla sixoxa lo Simon William Muleya ukhona ngale kebhinga siyawamukela kuhlelo umleya kunjani
nani right baba Dube
uphila njani kolapha ebhinga
lapha ebhinga siphila kahle baba Dube
singathi liphila ngani wena wenzani kathe
mina empilweni ngilimi ngiyalima ngiyazisebenzela okwamandla ngisebenzisa amandla ami
akusitshele ngokujulileyo sibili ukuthi wenzani
mina engikwenzayo kathesi ngumlimi okhangelene nomhlabathi ngiyafuya inkukhu inkomo imbuzi kathesi esimini yami kulomumbu namazambane yikho engiphila lapho khonokho
izifuyo ulani ule nkomo ulamadonki ulani
yile nkomo yile mbuzi yile nkukhu
kunceda kanganani konke kolokho
lokhu kuyancedisa kakhulu ukuthi ngingase ngifuna ukuthi imali yokusebenzisa eyabantwana besikolo noma ukuthenga ukudla sibili nokunye okujenejeneyo okufaneleyo ukuthi njengabantu ngikusikwanisa ukuthi sibe lakho ngiyathengisa izifuyo zami kumbe izilimo zami
singathi vele awudingi umsebenzi khonapho vele ungaphi indawo lapho khona khonapho njalo awudingi umsebenzi
lapha ngikhuluma ngisesiyabhuwa anginelisi ukudinga umsebenzi njalo ngibona ukuthi ukuzisebenzela kini njengomuntu osakhulayo kuyanceda kakhulu kulokuthi ngiyisebenzi
ule plazi kumbule nsimu encane nje khonapho
angila plazi ngilensimu encane
akuvale ngamafitshane khonapho-ke kutshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunjani
ngingathi mina ngamafitshane into eqakathekileyo empilweni yikuba lo mbono ube ngumuntu ohlonipha umbono wakho ube ngumuntu osebenza ngamandla ubona ukuthi empilweni akulomunye umuntu ongakhwanisi ukuthuthukisa njalo akulomunye umuntu ongakhwanisi ukusebenzela wena ungakhwanisi ukuzisebenzela kuyayenza ukuthi impilo ithuthuke njalo ukhwanisi ukuenelisa ukugcina abantwana njalo lezakhelisi
ye lamhla-ke besixoxa lo Simon William Muleya ijaha elikhona ngale ebhinga siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa Muleya
ngiyabonga
Wezemidlalo wayengumdlali weqembu le-Highland kuminyaka yabo 1960 uBilly Sibanda uthi leli qembu belivele liyithimu yezwe lonke ngitshola kudala kubika uJoseph Njanji.
USibanda uthi iqembu le-Highlanders kaliqalanga eminyakeni edluleyo okwaziwa njengethimu yezwe lonke kodwa livele lilembali yokungakhethi umhlobo.
It has been always been a cosmopolitan, multilingual.
Belivele iqembu leli lisamukela abantu abadabuka endaweni ezehlukeneyo njalo abayimhlobo etshiyeneyo. Yikho lalisaziwa njengethimu yezwe lonke. Yikho phela ngensuku zethu sasilabadlali abanjengabo Itai Chiesa ababevela eHarare. Uqembu le-Highlanders wonke umdlali ubekhulelekile.
USibanda qale ukudlalela iqembu le-Highlanders ngomnyaka ka-1965 ngemva kokuba leli qembu lilahlekelwe ngabadlali abasuka bayabumba elinye iqembu.
That time I came at a very, very
Ngaqala ngesikhathi esinzima ngoba iqembu lalahlekelwa abadlali abathiya bayabumba iqembu leCobras. Iqembu lasenkingeni lidinga abadlali, yikho thina sadinga ukuthi sizolidlalela singabafana sivela esikolo.
USibanda udlale ngesikhathi iqembu leHighlanders selimenywe ukuba libe ingxenye yeligi okwakuncintisa amaqembu aphuma elizweni jikelele, njalo uthi kwakungekho lula.
It was tough that time because
bekunzima ukuba sibumbe iqembu eliqinileyo ngaleso sikhathi, kodwa besizimisele ukuphakamisa iqembu lethu obekusenza ukuthi sidlale ngokuzimisela okukhulu.
Owadlalela iqembu leHighlanders waphinda njalo waba umqeqeshi walo uCosmas Zulu, laye ugcizelele ukuba iqembu leHighlanders belivele liyamukela yonke imihlobo ngitsho lasibisa belungu.
Abadlali abamhlophe baqale kudala ukudlalela iqembu leHighlanders. Imbali yakuveza ukuba abaqalanga khathesi bekukhona uBoot Vanas, uKevin Dubali kanye loMark Watson. UMark Watson besingabagadli sonke, uyakubona ke ukuba lisuka ngaphi ibizo elithi ithimu yelizwe lonke.
Iqembu leHighlanders limenywe izinkokheli zesigaba seRhodesia National Football League ngomnyaka ka-1966, njalo ngemva kwalokho belidlala kusigaba seBulawayo Amateur Football Association. USibanda uke waba ngumqondisi weqembu leHighlanders ngesikhathi esethethe umhlalaphansi. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Nansi inzwisa yengoma ezakwethulwa kusasa.
Sabonani kuStudio 7 obingelelayo ngumboniso isibongiswa komvundla uJiyane lapha eDatamshena line eCholocho. Kwezomculo umlungisi iVictim agenda ngicula uMaskandi. Ngilethulela isingle track yami ka-2023 engicula emvaleliso ubaba wamonzalayo njengoba ihambo wanjiye emhlabeni. Bengicula inhliziyo idabukile kodwa okungasenani ngilalale kahle. Yokuqala ukutholakala sasa nge 2027 izobe itholakala ku YouTube search and YouTube umlungisi iVictim. Abanesifiso sokuxhumana neVictim umlungisi bengaxhumana nami kule number. Ngiyatholakala ku WhatsApp nakuma calls yatholakala 0653618190. Ku Facebook umlungisi Mkhuphe Lungisi MK. Bese kuthi ku TikTok iVictim 161. Ku YouTube ngiyatholakala nakhona ku YouTube Mlungisi iVictim. Nezinye ingoma zakwamanye ama album eminyaka edlule ziyatholakala online, ungayisearcha uthi Mlungisi uthi sihloko uphumama uyovela nje album download ingoma oyithandayo. Ngiyabonga.
Kuloke jahalekhaya singakagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo isikuzinga eliphezulu imikhankaso yokhetho oluzayo abaphikisayo begala ngokwenziwa ngamapholisa abakubandla leZANU-PF bathi bonke abantu balelungelo lokukhankasela ukhetho oluzayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa umthembo Sithemba uKips Dube. Lilande
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.